Imihlangano le yenziwa phansi kokugatsha lwezemali lentuthuko yezomnotho ijonge ukuphuma logwalo oluzasetshenziswa kumizamo kahulumende yokwehlisa ubuyanga. Umnumzana Keith Jarumbira wenhlanganiso yezimcord wazisela umhlangano ukuba uhulumende kumele eqaphele ukuba izimali zakhe zisetshenziswa ngayiphi indlela ngoba kukhanya kungenela ezombusazwe ekunikezweni kwezikwelete, abanye bethola abanye bengatholi. Umnumzana Masimba Kuchera ongumqondisi we-Center for Disability and Development uthi kuyadanisa ukuba umhlangano uqatheke kangaka wenziwa usungwe isiphangiphangi, khona kudingakala ukuba kube lokukhulumisana okubanzi ukuze kuphume ugwalo oluqotho oluzaqeda udubo lobuyanga.
Bekumele uhulumende laye abuze sokulesikhathi uze sincedisane ukuthi ama-poverty reduction strategy papers ethu abe eqinile ukuze abantu makhaza bengawelwa ngama problems ukuthi i-strategy sethu siya singaqinanga.
Unkosikazi Valu Dick wenhlanganiso ye-National Informal Economy Network uthi balodubo lokuthathelwa impahla abayithengisayo ngamapholisa okubenza belahlekelwe imali kugcine kusengezelela ubuyanga ezindlini. Umqondisi kugatsha lwezemali umnumzana Eria Hamandishe uthi ujabule kakhulu ukuba abantu babuye ngobuningi babo kangaka, ethi belembono lemicijo emihle kakhulu okumangalisayo njalo ebathembisa ukuthi bengesabeli ukuba uhulumende uzachiya imbono yabo enje.
We are certainly going to take almost all of their contributions on board.
Sizathatha phose zonke izikhalazo zikaZulu lembono yawo sizingenise kugwalo oluzavela ukuba udaba lobuyanga lulungisiswe, noma singasoke sithathe konke ngokupheleleyo kodwa sizazama sibili.
Okutshela uthi kuzadingakala ukuba uhulumende engenzi izinto ekhangelane lokhetho kuphela.
Ubuyanga obukhona lapha eZimbabwe bukhona sibili, njalo ngibona njengani uhulumende through ama-ministries bayazama ukuthi babhale into ezingenza ukuthi ubuyanga lobo buphele, kodwa udubo ngolokuthi sebekhangele i-election ka-2018. So bayagijimisa izinto ukuthi in 2 years sibona ukuthi sibe senze kanje.
Unkosikazi Usayi osebenzela ugatsha lwezokulima wazisela umhlangano ukuba baqakathekisa ezokulima njengendlela yokulwisana lobuyanga, ethi kumele kube lokusebenzelana kungatsha zikahulumende eziqhuba imisebenzi efanayo ikakhulu yezokulima, ethi kudingakala ukuba ulwazi lufike ebantwini njalo abantu bethole imitshina yakulezi nsuku kwezokulima, bethola njalo losekelo lwabantu abalolwazi abafana labalimisi. Iningi labantu likhuthaze ukuba abalimi besekelwe ngemali ezwayo yezikwelete, intengo yezilimo layo ikhuphuke ukuze babe ledlabuzane lokuqhubekela phambili ngalo msebenzi. Abaphila ngokuzenzela bakhuthazela umhlangano ukuba ufike ebantwini lasemaphandleni ukuze benikeze imbono yabo kulokuphelela emahoteleni amakhulu emadolobheni. Ukutshela uthi yikho ethi ubona sesifitshane isikhathi.
Bekumele sibe lama program sibile afika ku-2025 ukuze kube le continuation. Nxa into le ingaphela ngo-2018 siya sesihlangana njalo sibona ukuthi sibonisane njalo ingxenye ukufika 2023 lapho kulamanye ama-election. Angikubona kuyinto elungileyo ukuthi ilizwe lisebenze ngokuthi ama-election akhona nini.
Ubuyanga bubhahile eZimbabwe njalo umqeqeshi omkhulu kwezenombolo kugatsha lweZimbabwe Statistical Office ZimStat umnumzana Arnold Damba uthi inhlolisiso zabo ezijiyeneyo abazisebenzisayo ziveza obala ukuba sobedlula kusimo se-62% yabantu bonke nje elizweni.
Management methods to give you the prevalence of poverty. So poverty is
sisebenzisa indlela ezijiyeneyo ukuhlola obuyanga ezigoqela ama-survey lendlela zokuba umuntu ulima kanjani kumbe ulenkomo ezingakhi njalo esebenza na kumbeni hatshi. Okwamanje ubuyanga ukusimo esinkulungwane ezingama-62. 62.6% sabantu bonke eZimbabwe.
Imihlangano le yokuzwa amacebo okuloba ugwalo lemicijo elakho ukuletha intuthuko elizweni lokuqeda ubuyanga ikhangelelwe ukwenziwa kwamanye amadolobha agoqela iMasvingo, Gweru, Bulawayo, Mutare lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngumaPeter Ntambe.